ndiyabakeka ngakheka unarebu sikhala silandelele ukubana sibe kwazi ukubana kuhambe njani. Sathola ukubana ke amapholisa ke ebethitshwa ke ngabantu ke abanye abangela kuthaba ngokubuya kwakhe emakhoti, labanye abantu ababuyayo ke bemelela umnumzana sikhala esingathi yi-solidarity ngesilungu, ebetshengisela ukusapota kwabo lokuhlukumezeka ngendaba ke yokubotshwa ke kwa-honorable sikhala, honorable Godswill labanye. Yikho ke sebethagete ke umka sikhala ukubana bemhlukumeze ngenxa yokubana icala ke belikhuma icala elingekhoyo, icala lokubana hayi imoto yakhe ihambe so, okuyinto abayisebenzisayo ukubana nje befrustrate lokuhlukumeza abantu ke ababuya emadala ukwenzela ukuthi bebe lokwethuka lokwesaba.
Lona udaba lukasikhala labanye bakhe asebelenyanga ezintathu bevalelwe, lithi ningalo?
Ye, indaba ke semadala kakhulu, indaba ke esihluphayo kakhulu thina njengebandla le-CCC. Yikho ke sihlanganele labanye ke sisebenzana labo kubana sibonisana ukubana ke singathatha ke ndlela ziphi ukubana ke sithole ke ukhululeko kwabo, ngenxabana kuyatshengisela ukubana ke kulokhu abhyuza kwamadala amacala ukubana kuphesecute ke abantu abangavumelani nezanupefa, kuyinto esibona ngani kufanele ukuthi sihlale phansi sibonisane njengabantu bezimbabwe beyond the political part one, kube le lama-steps wathathe ke sisiya phambili.
Yebo, lithi amalunga enu ayahlukuluzwa yiZANU-PF lohulumende ngoba sokuyiwa kukhetho, kodwa abakahulumende labezanu bona bathi cha akunjalo, bathi lizephu lamthetho, ngokunjalo izephu lamthetho kumele zibotshwe.
Inkinga esilayele izweni lethu ikubana ke silo mthetho weZANU-PF, lo mthetho wabantu bonke eyabhalwa nguPaul Ferreira okuthiwa yi-Animal Farm Kingdom, kulo mthetho wabezanu, lo mthetho wabantu bonke, nxa ukubana ke kulabezanu abaphula umthetho abangekho emajele, kusokuthiba labethu abangela macala kodwa abasemajele, okutshengisa ukubana kulo mthetho osetshenziswayo ukubana ke u-abhuze lapha abaphikisana leZANU-PF. Yinkinga esilayo kwele Zimbabwe ukubana kulokusetshenziswa lokhu zakomthetho ukupersecute ama-political opponents, kodwa lokho kusuze kusimise ngoba siyakwazi ukubana ikwenza kwabo abantu bezanu ngenxa yokubana ke sisiya emaphethweleni indaba yabo yokubusa okungekho emthethweni. So konke lokhu kungatshengisela ukubana the regime is desperate, njalo bafuna ukuthi besebenzise konke abangakwanisa ukubana belimaze lokuhlukumeza lokuthisela lokumisa ke indaba yenguquko.